Umhlangano lo, umhlangano ohlanganisa amazwe amaningi atshiyeneyo asuka e-Africa kwenzela ukuthi kuthole amacebo okubona ukuthi abantu be-Africa zingaba lamathuba anjani ukuthi be-benefit-e from inzuzo ekhona, inzuzo ekhona from i-wildlife in Africa.
Ikhona yini inkokheli yamanye amazwe njengoba sizwa kuthiwa umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ozavula lo mhlangano?
Umhlangano usuvuliwe, uvulwe ekuseni, uvuliwe ngu-president uMnangagwa, then abanye ade bekhona bekulo president uMayisisi weBotswana, lo president weNamibia, then lo president weZambia, then upresident weAngola asakwanisanga ukufika, obemelelwe by one of umemelelwe ngu-ambassador wakhe oweAngola. Opening ceremony yenziwe ekuseni. Then amazwe akhona nje athi singananzelele akhona kule Kenya, kulabantu abavela eGabon, kulabanye abe-Algeria, then kulabanye abe-Zambia, kulabanye abe-Namibia, kulathi abe-Zimbabwe, inamazwe nje labe-Botswana and labe-Nigeria, namanye nje engasaqambanga kathesi.
Manje umhlangano lo ukhangelelwe ukuthi uzaphuma lezibopho ezinjani, kakhulu nxa sikhangela ukubana amazwe angentshonalanga ayavimba ezinye into ezifuna ukwenziwa ngamazwe afana leZimbabwe, okufana lokubulawa kwendlovu lokunye okunjalo.
Indaba le yokubulawa kwendlovu lokuthengiswa kwe-ivory kuyakhulunywa kabani. I think okuzayenzakala from umhlangano lowo, njengoba kungumhlangano wokuqala vele ukuthi uyenzakale, ebe kungumhlangano wokuthi ama-members ama-countries wonke la Africa sezaba le-one voice to make sure ukuthi i-message yokuthi how can we benefit nezama-Africans iphume kuhle.